siyazi ukuthi udubo olukhulu kakhulu kwele Zimbabwe kathesi ludubo lwamadola olwemali ukuthi ayitholakali. Le yindlela uhulumende weBritain ayitholileyo engani ecatshileyo ukuthi ingacatshanga eyokuthi angenise amadola kwele Zimbabwe. Okho kuzayenza ukuthi njengoba luludubo olukhangelwa ngabantu abaningi, singathi sesifika esikhathini sokhetho imali sitholakala lasemabhenki, uhulumende lowu ulakho ukuthathi uyikwenza kwakhe. Sesenza kuhle indaba zomkhonomi into esifanalazinezo, kodwa sazi ukuthi hhayi akusikho into ekhona nje. Isikwelede sifakwa phezu kukazulu weZimbabwe lesi esingakhanyeki ukuthi singaphumelela njani, ngoba vele imali kayinikwa amabhizinisi azimele yodwa nxa kuyikuthi ilizwe umumo wezombuso okawumanga kuhle, ngoba imali engaswelakala. Uhulumende weBrithani uyakwazi impela mpela ukuthi lanxa amankampani lawa azaphiwa leyo mali, sithi kumbe ngaseduze kakhulu labo president Mnangagwa angayidlalisa leyo mali, imali leyo izabuya ithini? Izabuya icelwe kuhulumende weZimbabwe ngesikhathi esizayo, ngendlela yokuthi ngaphi isuke kuhulumende. Uhulumende lwaso uzayiyenze nje, ayiphomise ayiqondise kwamankampani, uzayiqondisa ngohulumende. Ngiyazi ukuthi lolu ludubo lwabantu beZimbabwe ayisilo dubo lukahulumende weBritain.
NgesiNgisi singathi sizabona uhulumende kaMnangagwa esebenzisa imali le njengepropaganda coup, seziqhenya setshela abantu ukuthi nguye oyilethileyo limali lanxa ingaye esikhwameni sakhe.
Ye, mpela njalo thi ikakhulu impumela yakho ikhona phekuthini, nxa kungeniswe i-100 million kumkhonomi weZimbabwe, amabhanga yikho buye ngamabhanga ngale ndlela efana leStandard Chartered asazayenelisa manje ukunika abantu izimali nxa bezothatha izimali zabo ebhenki, ngoba abantu beZimbabwe bethule nzima ngalolo dawa lwezimali. Nxa lolo lungane luyekethisa kancane, uhulumende usukathi hayi phela mina ibe sengilungise lolu dabo olukhulu, ngoba lo dabo oluncane lwemali ungathola umuntu okunika imali yama-US dollar ngaphandle luyalungiseka uvuka kukusasa. Yiyo le nto engitshoyo ukuthi uhulumende okhona uzayisebenzisa kala lo bengakhulumanga, izakhanye ngani into yangikhona iyenziwe nguhulumende. Uhulumende kutho ukuthi usephathe kuhle intambo zaphezulu lezomkhonomi, kanti hayi akutshengisi lutho, akusize kutshengise lutho. Konke lokho kuzenza nje ukuthi uhulumende weBritain ancedise upresident Mnangagwa ukuthi aphumelele kukhetho.